inhloso yakhe nxa sigxile kulawo mazwi afuna ukubumba ilizwe leZimbabwe eliqotho. Amazwi lawo ajonga ukuthi akhuze laba abangabe besenza ukungezwa kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi bandla. Amazwi lawo njalo ahlose ukuthi agoqe abambanise isizwe sibe isizwe sinye, ngoba ukhuthaza kakhulu ngokuthi abantu beZimbabwe kube ngabantu ababambeneyo, abantu beZimbabwe kungakhathalekile ukuthi umuntu ngumhlobo bani, kungakhathalekile ukuthi umuntu kuliphi bandla. So ngamazwi alenkuthazo yokubumba isizwe esibambeneyo.
Sesikhuluma ngokulwisana okubikwa kuphakathi kwebandla leZANU-PF kumbe ukwehlukana kwembono ukuthi uMongameli Mnangagwa iqhubeke ebusa. Kuyini esingabona kusenzakala lapha? Kungawela ngaphi induku loxaxa?
Nxa silandela isisekelo sombuso esikhona khathesi elizweni leZimbabwe, phinde silalele futhi amazwi akhulunywa nguye uMongameli eveza sobala ukuthi yena ngala sifiso sokuqhubekela phambili, isikhathi sakhe sokuthi athathe umhlalaphansi singafika uzasihambela ayithathe umhlalaphansi. Sithemba ukuthi amazwi akhulunywa ngumsekeli wakhe ngamazwi agcizelela khonokho ukuthi abantu kumele bahloniphe ilizwe. Nxa uhloniphe ilizwe uhloniphe isisekelo sombuso. Ngokunjalo-ke kasikhangelelanga ukuthi kube loqhekeko kumbe ukuxabana phakathi kwabo babili nxa umsekeli wakhe ekhuthaza kakhulu ukuthi kakube lokubambana elizweni, abantu kabahloniphe omunye umuntu, abantu kabangabi lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa abawenzayo. Khonokhuyana-ke yikho kuthiwa yikwakha isizwe. Umsekeli wakho nxa ukhokhela uma amazwi anjalo, sikhangela ukuthi oyabe khokhela awasekele lawo mazwi. Ngakho-ke mhlawumbe lawo mazwi uwakhulume egcizelela lokho abakufisayo bona njengenkokheli eziphetheyo elizweni leZimbabwe. Ngoba esikhathini esiningi siyabe sikwazi ukuthi kuma-social media lani kungakhulunywa into ezithile, kodwa-ke bona phezulu bangabambana batshengise khonokho abakukhulumayo ukuthi inkohlakalo lokukhwabanisa kakufunakali, babe yibo umzekelo lowakhona. Khonokhana kuzenza ukuthi lalaba abantu ababakhokhelayo kube lula ukuthi balandelwe kokufunwa zinkokheli zabo. Ubukhokheli belizwe kube yibo abahleli phansi bawabumba lawo mazwi. Ngakho-ke lo uma akhuluma awakhulume nje njengokuthi yena ubesedlulisa umlayezo ebantwini, kodwa-ke kuyisifiso sabo bonke njengabakhokheli kuzenza ukuthi ilizwe leZimbabwe kube lizwe elikhwabithekayo, elithandwa ngabantu njalo eliphumelela lisiya phambili.